wonke amaprovinces jikelele athi ubukhokheli obukhona obukababa omnangagwa yibo ubukhokheli abafuna buqhubeke busiya phambili. Ngikhuluma nje mina yimi emthweni phethe ingwalo zonke ezikhuluma ngemisebenzi yephathi, yikho njalo mini babhalwana omkhulu wephathi. So into engiyikhulumayo sonto yokuthi mbe ngiyamafungafunga, ngikhuluma into emgqoka eqondane lokusebenza kwezanu p f. Ubaba uMnangagwa ngubaba osikhokhele i-New Business Section ngendlela emnandi okumangalisayo. Sikhangele ukuthi iZimbabwe, although singaphansi koke kwama-sanctions afuna ukuthi udilize ilizwe lakithi, ilizwe leliyathuthuka okumangalisayo. Ukuthi kade sikhuluma nje kulama projects ama-projects amangalisayo emgwaqweni, ukuzakhiwo, yonke into eZimbabwe itsha enziwe ngeminyaka emihlanu edlule. E-airport kutsha, e-parliament kutsha, emgwaqweni kutsha, yonke indawo emamayini kutsha, ngelinkalathi emayini enzisitili, kunamanye amamayini enziwayo. Kuyamangalisa, yithi nama-sanctions akhona siyawakhalela kodwa hatshi asoze sikhale singenzi lutho, sikhuluma sisenza. Laba bafuna ukusifakela izijeziso lezamasifakileyo bawethi isikhathi sabo. Njalo umhlaba wonke ukhona into ezakalayo le ngezijeziso le kayeka ngqondo. Benziwa ngabantu nje abalomhawu, abantu abafuna ukuthi bakhokhele ilizwe bengalasekelo lwabantu abaningi kweZimbabwe.
Siyake sibone lapha sokuneyinhlanganiso ezithinyeneyo ezithi Teachers for Economic Development, kodwa bephinde bezithi for ED, labantwana Student for ED. Liyakwazi lokhu, zinhlelo zebandla yini kumbe baziyenzela?
No, iZanu-PF isebenza nalokho okuthiwa ukhetho omthandayo, which isthiwa ngesilungu kuthiwa i-democracy. Siyavumela bonke abantu abafuna ukusebenza lathi ukuthi babuye ngendlela ezithiyeneyo, babuye namabizo atshiyeneyo, kodwa betshengisela ukuxhasa inhlanganiso yethu yeZanu-PF. Lokhu asikudingi ukuthi kona kubizwe kwathiwa this for what, but sidinga ukuthi abantu laba bafuna ukusebenza le bandla elelakhokeleleka inkululeko ilizwe leli. Ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi isithethi ukuthi bakhampele la maphathi amancane ahlale ekhuluma amanga babhizi balandelela into ezenziwa iZanu-PF. Thina ngapha sitshaya umsebenzi bona batshaya ukulokuzeni ukuchothoza kuphela sezikhathi nako lokhu.
Kodwa-ke nxa ukhuluma ngokukhankasa sesikhayela ama-by-elections lawa adlulileyo, kutshoni ngokhetho oluzayo? Lilethemba yini lokunqoba? Ngoba abaningi bathi hhayi, umnotho welizwe ibandla elibusayo alenelisi ukuthuthukisa.
Hayi, lokho kuthiwa ngabantu vela sebehluleka behluleka bazahluleka futhi. Thina sisebenza izifiso zabantu. Ama-elections adlulileyo, amakhethi akuzange kube nokuthokozela kulabantu abezobuya bezoletha ukuxabana, bezoqala abantu, bezocela abantu bezanu-PF ukuthi kube nomsindo so that bagijime bayenxe kumamsakazo enjengestudio seven bazocomplaina. Ah, actually, so politics le, i-politics ukuthi kukhuluma nabantu.